singabantu abalalela umthetho welizwe, into esiyenzayo. Lokho sisakhuluma lama-doctors wonke ukuthi sibone ukuthi senze cinga bani, njengoba sokule izinto lezi esizenzakele khathesi.
Lizabuyela kumbe alibuyele emsebenzini? Badina bani?
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini, inxa yokuthi kuyafanana nje kuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangikhona.
Alisoze kuxotshwe yini umsebenzi, Baba Phephe?
Into le lokhu imelelwe ngumuntu wonke kusukela ilanga lokuqala ukuthi bazazixotsha emsebenzini, but bengaze besixotshe odokotela elizweni balutshwane. Njalo asiboni ukuthi abantu bengancedakala njani sebexotshe odokotela abangakwaniyo. So iningi labantu lizathwala nzima ukuthi lincedakale ezibhedlela. So ngokubona kwethu akusoze kuncede ilizwe, kuzayenza into vele ibizele ihlupha ibe wethu, ngoba even lezikhalazo zamaphilisi azizange zikhangele.
Zingathi vele abakhulumi lutho nxa likhuluma labo?
Akulalutho, akulanto ekhulunywayo, akulama-solutions esiwaphiweyo. Ikubona ukuthi after 3 weeks akulalutho olenzakeleleyo sokubuya le-decision yokuthi abantu bexotshwe imisebenzi kumbe beforce ukuthi bebuyele emsebenzini.
Sizwa kuthiwa-ke selikhulumisana lo msekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Alizange likhulumisana laye yini ngokukhalela umsebenzi?
Siyabhala incwadi kuye umsekeli wemongameli welizwe, but asikatholi i-response yelokho esiyimelele lanamuhla.